Ilunga le komiti yedale yePhalamende Public Accounts Committee umzana Phono Mahlodi ukhokhele ingxoxo phezulu ukukhathazeka kwabo ngodaba lolu lona athi kumele lulungisiswe ekhuluma ngomvulo ngesikhathi ikomiti le isamukela umbiko ngesimo samajele kweBotswana Mahlodi uthi uyadanisa kakhulu ukuthi kulezibotshwa zakumanye amazwe ezidlula amakhulu amahlanu i-524 ezibikayo kulelo lizwe ngomnyaka ka-2019 bukula bezibaba bedlula amakhulu amahlanu i-502 abakade besezintolongweni njalo bebotshelwe amacala atshiyeneyo eBotswana inani lama bandindo onke akuqela ezalwanza lelo lizwe liphose lifike kunkulungwane ezine i-3882 ukuze kuphungulwe inani leli uMahlodi wethu kufanele kube lemizamo yokubuyisela emuva abokuza ukuze bayebhika besemazweni abo
alena ipe puisano le bankani balona bilateral level
abokuza baningi kakhulu ngibuza ukuthi kanti akula ndlela abangabuyiselwa emazweni abo ngoba balakho ukuphazamisa abantu abethu uma kusenzeka amazwe abo kabathathe laba abawonayo bayekibo
busini botaya kotas
Usukomichi wemajele unkosikazi Dana Marathi uthi lokhu akumelanga kube lohlupho olukhulu ngoba kulemthetho eyabotshelwa naphakathi kweleBotswana lamanye amazwe akumanyano esatic phezu kokubuyiselwa emuva kwabokuzwa basemajele eBotswana eliZimbabwe lapha ngelinye lamazwe akuqala ukungena kulesi sivumelwano kodwa imithetho yakhona ayikalotshwa ukuze iqale ukusebenza.
We have bilateral agreements and memorandum of understanding that we have signed with other countries.
Lano esasizilobe lamanye amazwe ikakhulu asesada phezu kokubuyisela abokuza abasemajele kodwa lokho sisakhangela ukuthi imithetho esemazweni atshiyeneyo iyahambelana na
liya lisanda inani lezalwanza kwamanye amazwe ikakhulu ezivela eZimbabwe ezidala amacala atshiyeneyo abanye abeZimbabwe kweleBotswana bafana lomnumzana Nkazimulo Nkala bathi amanani ezibotsha zakwamanye amazwe lezi onela ezinye izimvu
regarding sending prisoners back to their countries kuqondile kodwa angiboni ungaqeda udubo lokudalwa kwamacala kungaphathisa kuphela kuma issues e-congestion
abantu abangalamaphepha ababekwa beyibo abahamba phambili ngokudala amacala bedinga indlela zokuziphilisa kusenjalo usikomichi wemajele uMarathi uvise izolo ukuthi abasemajele sebezavunyelwa ukuxoxisana lezihlobo zabo kusetshenziswa amabonakude we-video conferencing leBotswana lamisa ukuvakatshela emajele enyakenye kuyindlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ngingumqondisi Dubo indaba zase-Studio 7 ngisakron kweleBotswana.